Mahlabe Zulu sichayela ubaba uadvocate president Chamisa we Triple C amhlophe ukuthi sindoda emadodeni seleminyaka 45 years lokho kutshengisa ukuthi sezimisele njalo umthwalo wesizwe seZimbabwe sengawuthwala ngamahlombe wonke siyakwazi amaqhawe ethu afana labo bakodabengwa labo babonkomo abanye bakhona bahamba empini bengamajaha less than 16, 14 years. Ngalokho isizwe seZimbabwe sichayela ihlombe umongameli wabantu. Hatshi ukuthi namhla uChamisa ngwakuChamisa kuphela bathi bamchayela ihlombe njengo president umthungameli umholi wabantu noma engazange gcotshwe ngalokho mahlabe zulu sithi kakhule ezekhokhobe ebele wisdom ingqondo ezivela kwiexperience yokuphila njalo amajaha lezintombi abakhulayo siyabachayela ihlombe ngoba umfo wabo sengumuntu osele ngqondo eziqakathekileyo ezilomkantsho okwenzela ukuthi ama-election alonyaka azabuya bamchayela ihlombe baze bamkhethe ebe ngumongameli weZimbabwe. Ngalawa amancinyane siyabonga uJehova osiphe iqhawe elilokhe lisakhula. Siyakwazi ukuthi kunzima ukubamba umsebenzi lo wobumongameli kodwa siyamdedicate, siyamkhulekela, simchayela njalo ihlombe sithi nangu umntwana weZimbabwe ongalankethe abachabi ofuna wonke umuntu ephumelele ezuzu bubelo imsebenzi imfundo ezempilo ezenotho konke jikelele lokuhlonipha amalungelo abantu sithi bayethe kaChamisa siyabonga.